Lingani litshona njani izulu kandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo sobhuku Matthew Nketa owe Lowakweru. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga baba Gande ungamukele ehlelweni lakho libazili kuStudio 7.
Ye ungasitshela baba sizwa kuthiwa uhlelo lwenu olokwakha indlu kumbe sithi thina isakhiwo esamasiko luyaqhubekela phambili ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Ye uhlelo luqhubekela phambili okwakhathesi nje ngokulaywa ngamasiko emaphutheni sitshengiswa ukuthi kumele sibe lezakhiwo ezintathu ezingamarawundi. Eyinye yakhona iyabe yakhiwe ngamatshe yafulelwa ngotshani amathikile akusebenziwaya lapho. Eyinye yakhiwe ngezigodo ifulelwe ngamathikili ibhadwe ngaphakathi ngaphandle isalile izigodo. Eyinye ibe ngeyokubumbela khonokuyalo kwakusenziwe endulo ukuba ukubumbela esithi ngamathithi kulezi nsuku imkulu esintu. So kumele zibe ntathu. So kukakhulu siyacelisa ukuthi abakwanisayo kabancedise ngoba abanye vele sebeqalisile ukuncedisa ngezigodo lokunye nxa utshani abalesisa bancedise izakhiwo zamasiko lezi ziphumelele ngoba nxa kule mbuthano eyabikhona ezigabeni babe kwanisa ukuthi babuye bazokwenzela khona yonke imisebenzi abayenzayo abezigaba kodwa kakhulu yindawo yamasiko.
Kahle kahle ngubani otshelwayo emaphutsheni khona lokho?
Abaphethe ezamasiko bayatshengiswa emaphutsheni kufike kubo ukuthi endaweni enje kulesakhiwo samasiko batshelele ukuthi isakhiwo leso kumele indawo leyo bayigcine njani yikho esikulandelayo kakhulu.
Abalaleli bengathanda ukuba kwazi ukuthi kuyini okuzaba kusenziwa kuzakhiwo lezi.
Kuzakhiwo lezi kuvuselela isintu. Yonke into elokwenza lokuvuselela isintu iyabe isenziwa kumuntu. Ngoba sikhuluma nje kunjenje khathesi sikhuluma ngokukhuluma into zesintu. Asila ama-platforms, asila ndawo zonlezo. Ngoba ama-whole community halls nawe development engenani namasiko. Emathesi kukhulunywa ivangeli. Emasikweni akula ndawo zokwenzela into zamasiko.
Kukhona okunye ongafuna ukwazisa uZulu na?
Ye, engifisa ukukwazisa uZulu okwesibili lokhu. Ngithunywa ngabadala abakhangele elitsheni emadodeni. Lapho kucelwa khona abadala bathi bona kanye memezele kusize sonke ukuthi kulomonakalo owenzakalayo elitsheni. Usenziwa izigangi kule minyaka ethize ngabona kwenzakala lokho. Lapho ukhulu wesizwe ubaba uJoshua Nkomo uNyongolo ahamba wabhula khona ulaka walabhela khona ngale litsheni ngesikhathi sabo-87 kulombhuqazwe. Izigangi sezahamba zayavumbulula ayekusebenzisa okuyikho abadala abathi babona kuyimbangela ngoba kophakamisa umoya. Umoya omuke esizweni kathesi abantu abantwana basalalele emakhaya. Izingozi liyazibona kuthangethange bekubalwa ukuthi kule ngozi ephosi yaqeda abantu ibhasi ivele eGoli. Ngibonile ibhasi eyatshayo ishiswa ngumlilo ophakathi kwathiwa yigasi. Shile izitolo eHarare kuningi kwenzakala izolo lokhu abantwana baphelele emayini. Imoya esukumayo. So bayacelisa abadala abakhangelekisa ukuthi ukuze kulabhelwe kuhle kudingakala ukuthi size sonke esaleli lizwe leZimbabwe sihlanganise amakhanda ikakhulu izinduna abalisa osobhuku batshele abantu ukuthi kakuhlanganiswe okuhlanganiswayo ngezinduna ukwenzela ukuthi kuthengwe lezo zinto okumele zisetshenziswe ukulabhela kulalise umoya lo obonakala usukuma elizweni. Izinto eziqakathekileyo abangilaye zona bathe kudingakala inkunzi emnyama elobuhlobo omhlophe esesekijongolo eyimbuduza nencama emhlophe elekhandela imnyama engakajwani. Yizo izinto ezizasetshenziswa kusenziwa ukulabhela ngokulalisa ulaka lololubonakalayo. Okulandela lokho sithanda ukubonga ibandla lezanu PF conference eliphuma kuyo eGwanda ngoba lathinta indaba yamasiko ukuthi sokumele kuhlalwe phansi kubonakale ukuthi kuyabuyelwa ezindaweni lapho kwakucelwa khona ngesiko lesintu ngesikhathi se-liberation war ukuthi kuyebongwa ngoba akubongwanga. Yikho izinto libona singahlangani elizweni futhi ngakho kuyebokwa onkomo labadala ababekokhomanda bayakwazi ukuthi babecela manje umzekeliso kwezikamambo babefika onkomo besiyacela egogwe babefika besiyacelela amajaha esedange isitheko ziningi indawo babesiya kuzo lezo ndawo lokho zikhangela ukuthi kathi babecela izwe sebelitholi abasaphenduli.
Hayi, kuyezwakala. Isibongile kakhulu ba.
Sibongile baba Ngwenya. UNkulunkulu aliphathise kakhulu emsebenzini yenu lonke labodonga. Siyabonga.
Hayi, siyabonga.
Yebo ba.
Lo ke ngosobhuku Matthew Nketa owelowa gweru ebesixoxa la ukuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba igama lami ngoChris Gande lilale.